kwaisha ngale jam kubikwa ukuthi ngalethela idropo lakobulawayo lezinye izigaba zemathelelo inguquko emangalisayo. Uhulumende wabamhlophe wawacabanga ukwakha idamu lele kodwa lokhu kwaphelela emoyeni. Abalwa impi yenkululeko abagoqela umoya uDumiso Dabenga babefuna kwakhiwe idamu lele njalo kufakwe impompi zokukhamanzi ziwaletha kobulawayo. Uhulumende kamoya uRobert Mugabe wakuvimba lokhu ngoba wayebone ngani bafuna ukusebenzisa uhlelo lweZambezi Water Project ukuthi bamsuse esikhundleni. Ngokuya kwesikhathi kwehlula ukuthi kufakwe impompi zokudonsa amanzi emfuleni uZambezi, uhulumende wasecela uncediswa lilizwe lakwale China ukuba kwakhiwe idamu leli. Okwamanje sekunethemba lokuthi igwayi Shangale Dam ilakho ukulethela uZulu amanzi kusukela ngomnyaka ozayo. Kambe kuzenzakala lokhu na? Umphathintambo obona ngezentuthuko wesabelweni semathweleni North, umnumzana Richard Moyo, uthi sokulethemba elikhulu njalo abantu babekwazi ukuthi amanzi azabuya kulolu hlelo kobulawayo.
Kutshanelwe imali eziningi emathebeleni North. Njibani ubonile sike lahamba lapho sabone lokhu zene egwayi Shangani Dam. And igwayi Shangani Dam lapha kufakwa imali eningi ukuthi kuyakhiwe idamu lana liphele and liyaphela ngo-2021. Wanu boni ukuthi athi imduli lona suku 8 meters and umduli lona uyaku 72 meters and iminyaka lo siyaphela Elizabeth seliku 28 meters idemoli le.
Izakamuzi zalumhlubulo wemandebeleni zithi umoyo usebise inguquko enkulu esigabeni. Umoyo uthi kunengi okwenzakala esabelweni semathebeleni North.
Kuyakhiwa nje wanu boni umgwaqo osuka kobulawa usiyenkayi. Kadesi nxa usuka kobulawa usiyenkayi uhamba more than 5 hours. But umgwaqo nxa sulungisiwe uyabusuhamba 1 hour yabe susenkayi.
Umoyo uthi usebenza kahle labantu. Oyiko kwenza uba kube lentuthuko esabelweni sakhe.
Kuka ufuna nxa ukhona ungenile la uphi umsebenzi umongameli kumbe ngugovernment. Kufuze ulandelele. Ulandelele izinto lezi ukuze zihambe ngoba lawo ungathi usuphiwe uzihlalele izinto ziyazimela. But inkalakatha ukuthi ulandelele ndithimu engilayo emathebeleni North happy ngoba basebenza konke sikhuluma nge one voice. Amaningi ama project akuma districts, kuma councils ngoba bale mali devolution abayiphiwe wonke ama rural district councils batholile izimali ze devolution.
Kodwa abanye abantu abalathemba lokuthi luzaphumelela uhlelo lolu. Umoyo uthi basebenzela uZulu.
Ngithanda ukubathembisa abantu beMath North ukuthi umsebenzi esiphiwe nguhulumende sisonke le team yami engilayo eMath North kusiyafika i5 years lesiphiwe nguhulumende ukuthi siyisebenze. Sabe sikhatshana. Ngoba kathesi ubonile kuyakhiwa amahofisi lupane siphilungiselela ukusuka lapha kobulawayo siyisebenzela eduzane labantu le-development zethu ezikhona ukuze abantu bengahambi imango emide besiza kobulawayo ebesilande eduzane elupane.
Kunabanye abantu abathi idamu leli alisoze lincede uZulu wakulomhlubulo ngoba abantu bokuza yibo abazaniyo amaphepha okwenza inhlelo ezijeneyo ngaphansi kohlelo lokwakha amanzi emfuleni. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Thabani Dube wemzola.
Yes, siyayiboni imisebenzi kamoyo. Kodwa siyakwazi ukuthi abantu beMpumalanga yibo abazagcina begcwala kudamu legwayi bezothiya inhlanzi lokwenza amaproject. Thina sivalelwa ngaphandle. Sicela ubaba umoyo labanye bakhe kuhulumende bavalele ngaphandle abantu basemashonaleni.
Unkosazana Thubekile Ncube ohlala eJambezi ujabule kakhulu ngokwakhiwa kwedamu leli.
Uminista lo umoyo uyasebenza okusijabulisayo. Mina ngumsekeli webandla le-MDC kodwa intuthuko yiyo engiyifunayo. Njalo siyabonga okwenzakalayo esabelweni sakithi. Silethemba idamu lemgwaqo elungiswayo iyaphutsha. Sithi phambili nge-devolution.
Uhlelo lokukha amanzi eZambezi lwacatshwa ngomnyaka 1912. Uhulumende wayekhona ngaleso sikhathi. Ngokuya kwesikhathi lwafakwa ngaphansi kwenhlanganiso yemathelelo Zambezi Water Project. Kodwa kwaselakala imali yokulwenza. Okwamanje kukhanya kucunguzelwa amanzi edamu likagwayi leShangane. Kungakhanyi ukuthi kuzenziwani ngohlelo lweZambezi Water Project ngokuya kwesikhathi. Imele Studio 7 ngisegwayi igama ngu Jesus Bar.